Impahla okhuluma ngazo umsakazi izimpahla zeMDCT azompahla zika Thamisa azompahla zika Dokotela uKhuphe izimpahla zeMDCT so iMDCT izo zilandela impahla zayo I'm sure ubonile uChairperson uKomishi ukuthi uthen uthe ucela impahla zonke zeMDCT zihanjiswe kuTreasurer General weMDCT ongumama uMakoni so mabona abenza ukuganga lokho ngoba bejahele izimpahla zephathi selibatshonele ke ngoba impahla lezo ziyadingeka zidingwa ngumnikazi wayo oyiphathi MDCT so laba abatshontshayo abathini bathini hayi ngalo yomthetho izothi kuba nabukelela la ibathinte ibabambe lapha abakhona kodwa asinani thina nempahla zephathi impahla zephathi ngezephathi phathi yazidinga ukuthi zisebenzise
lina njenge-MDCT selenza iCongress yenu iMDC kaThamisa layo seyenza eyayo lingamabandla amabili ehlukeneyo kuyini okwehlulayo ukuthi liqhubeke ngempilo liMDCT lekele ubaba uThamisa layo aqhubeke ngempilo lebandla lakhe leMDC
yinto ekade siyisilande court ukuthi i-extraordinary congress iyatsho ukuthi ubaba uTsvangirai ngubani owamsaksidayo ngemva kokuthi etshonile ikhothi ke yasibheka le ndaba yayibheka le ndaba ikhothi yasisithi according to i-constitution yenu umuntu okumele a-acte ngumama uKhuphe abizi extraordinary congress bese likhetha ke umongameli elifuna ukuthi a-replace ubaba uTsvangirai sisekhothi ngesikhathi sama-arguments bayi-raiser indaba ye-extraordinary congress yethu esasiyibize Stanley Square ngo-2018 savuma thina phambi kwenkantolo ukuthi yebo ngempela sasicabanga ukuthi senza kahle kodwa basibonisa ukuthi hhayi lapha nalapha leni sangathi savuma ukuthi hhayi kurongo lokhu angakwamelanga senze kanjalo ngokufanayo labo liyabayenza egwelo bayenza besazi ukuthi rongo kakhulukazi bona ngoba i-high court judgment vele yayisibalahlile so lokhu asebekukhuluma manje akusebenzi ayisonto esasiyilande ekhotho sasingalandanga ekhotho ukuthi ubani wenzeni ubani sasilande ekhotho ukuthi ngubani onguye onguye owasaksida ubaba uTsvangirai njalo yena lowo muntu kumele abize i-extraordinary congress ikhotho isitshilo ukuthi ngumama uMakhuphe sizolandela ke thina i-constitution yephathi yethu njengendlela esayibhala ngakhona indaba ilapho nje msakazi